Okuqala kungasiza kakhulu ukuthi isikhulumeli sebandla le MDC kube ngumuntu oleqiniso. Okukhulunywa nguWitness Dube la ngamanga nje aluhlazo. Okuqala uMdzuri kazange azikhiphe ebandleni. La manje lokho uyagcizelela ukubana yena uyimemba ebandla. Azikhipha kukho ikuthi avumelane lo Douglas into ayezama ukuyenza elobumenemene endabeni yokuthi ufike kanjani ukuthi abe ngupresident. Even laye uWitness enje nje mawumbona ungambuza ukuthi Witness wena ukuthi uzibe isikhulumeli sebandla le MDC kwenzakala kanjani, ngoba masisiya ku-constitution ye-MDC i-standing committee, ama-members wonke awe-standing committee ngabantu aba-electwa ku-congress. Kwenziwa ama-nomination esenziwa ngama-provinces from u-president kuze kuyofika kuye uWitness oyisikhulumeli sebandla. Konke lokho akuzange kwenzakale. UMdzuri ufela ukuthi uyena wabuzelani ukuthi why singalandeli i-constitution yethu, yinto ayixotshelwa eParliament ke leyo. Lokho kukhulunywa nguWitness okokuthi umuntu angahambisa ibandla ecourt usezixotshile kuwumana nje kuphela, ngoba i-constitution ye-MDC ayilayo leyo clause. Yinto yena uDouglas Monzora ayenze after the fact, sebona ukuthi sesihambe ecourt ukuthi sizame ukuxazulula udaba lokuthi yena azabe ngumonga meli ube ngumongameli esebenzisa yiphi constitution ye-MDC, ngoba MDC constitution ye-MDC ithi kumele ube ngupresident mawu ukhethiwe e-Congress. I-Congress ayizange yenziwe, ngoba i-Congress ukuthi yenziwe kumele iqale phansi kuma lower structures from ama branch, ward, district, province kanjalo. Ayikho nje i-Congress eyenziwayo kuma lower structures. So siyazibuza ukuthi kanti manje-ke ma kuthi kunjalo, laba-ke bona asebezithi bayizikhulumeli ze-MDC loma abasebezithi bona bangoprezidenti be-MDC bayikho ngandlela bani? Ngoba ayizange i-constitution ye-MDC ayizange yalandelwa. Ngitsho nje sabona ama-province, abo-chairman bama-province babhala incwadi before okuyi-Congress kwabo lokhu abakhuluma ngakho kusenzakala, besithi no, hayi asivumelani lakho lokhu ngoba akusiyindlela i-MDC yenza ngakhona izinto. Ama-nomination bekumele aphume from the grassroots, from ama-provinces. And then sabona futhi belandela nge-press statement, i-press conference abayenzayo ama-chairman awe-MDC again bedenounce ukuthi into enziweyo ayenziwanga ngendlela i-MDC esebenza ngakhona, ayenziwanga ngendlela ye-MDC constitution. So abo Witness Dube laba bangakhuluma ngoba bakhulumela of course izisu zabo, kodwa ngeqiniso masilandela umthetho we-MDC as it is right now, asilayo upresident, asilayo i-standing committee up until ama-congress aze ayenziwe ngendlela i-constitution ethi kumele enziwe ngakhona.